akunanto emangalisayo lapha imisebenzi yeZANU-PF sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asontentsha uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngosengezo kuqalanga ngebandla lethele TCC. You remember ukuthi lo Joshua Nkomo laye I think waforma amaphathi afika 4 elokhu entshontshwa ethathwa entshontshwa ethathwa wazagcinwa eseginywe yiZANU. So kunenge okutsha and nxa usakhumbula istatement esakhitshwa ngumongameli umnyaka uqalise sithi kunenge okutsha esifisa ukwenza. Lami ngangike ngabhala kutwitter ukuthi hayi lo nyaka kunenge okutsha esizakwenza. So yonke into ihamba ngolayini and wakhiwe ukuthi senzani.
Ye baba Phukeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development esiyibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway. Especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns ababuchabango anoted and alesisindo sibe kudinga ukukhulunyiswana. Basebekhuluma futhi ukuthi sokulabafundisi abasuke eHarare bezabobulawayo kwadinga abafundisi bakobulawayo ukuthi baxoxisane. Ukuthi basebefika njani la yikho khonokho ukuthi abantu belwe as if aso bantwana bomuntu oyiwanti ikho sesilapha esesikhona. Akula wina ke namuhla, akula wina. Iwina sokuyiZANU yakhona le sizozithola i-2/3. I-project le isidestroyiwe. Ngokuba nalapho kutsha lapha ngabe siyakhona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi kuyophinda kuvele zina lezinto ezintsha. Bekungaba kuhle nje ukuthi angabakhulumiseni. Okone ngomlomo kulungiswa ngomlomo kodwa angeke ngimsole kangaka ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo. Ikhona kade sebemfake kulo hayi lona bese libuhlungu kakhulu sibili kodwa hayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane. Babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Yes, siyawuzwa kakhulu ukuthi sibise ke ubaba Sibanda. Sibanda kambe ukuthi kungakhona ukukhulunyiswana sokunje.
Ngihlezi ngubeka kanje Dube ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10. Angithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engutshontshele zona. Nanzo sempenduka lazo kasabelane kasisheye. Uyabukhulunyisanani lakho lokho. So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022. Bathe sebelijwamulile leZANU balihluthuna selibasinda sebephenduka bethi asikhulumisane. Ukhulunyiswana. Uyayibona into yangkhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama court cases afika 18 unjela ukuthi incompetence kumba silama gqitha right. Kusobala kusegcekene ukuthi osengezo labanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa yiZANU-PF. So nxa sesisithi akhulumisane labo siyabe sesisithi ukuthi akhulumisane leZANU ukuthi arane into yakhe akuphumi akwenzi.
Ye uyamuzwa lapha babaphukeni uthi vele akusebenzi lokho.
Angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babuDube ku-politics kulento okuthiwa yi-diplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo. Inegotiation ukuyenza nomuntu elingazwaniyo. What the best thing ukuthi kukhulunyiswane layo. Ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abaziranele nento leyibodwa libona ukuthi kuzophumana. Akunanto ezophuma. Iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into eyenziwe kokulawa le Matabeleland i-wrong. So ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyibasis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhetha ukungakhulumisani okusanayo ukuthi akula umuntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho akekho ozowina yilo leqiniso elikhona njengoba sengeke ngabuza umbuzo lokho okutsho okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akula nto enje ezoyenzakala ukuthi ngikubonise namhlanje ngobula njengoba ngikhuluma nawe ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe kwasala bangu-6 kuphela so la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba noma kubhaya election bepha manje thathwe iZANU noma kuphinde bathathe wonke kodwa isivumelane sokuthi into enja isoziphinde yenzakale ke siyavela ngayo njobe sechilo baba Sibanda ukuthi 18 court cases abaziluzani so ungavuka umsindo phela bazoye court bese kusenzakala same thing and then what ikho ngikuchoyo ukuthi ekugcineni abantu beZimbabwe ngabe bayahlala phansi bakhulumisana manje ukuthi kwehlula lihambe South Africa siyokuya lokwa kumbeki Zuma, whoever, South Africa be guarantor, kodwa kusequinisweni ukuthi asikwazi ukukhalala, asikwazi ukwenza irevolution, so kusehlule lokho. Into ekhona ukuthi abantu abahlale phansi, kungabi loncindezelo omunye, kungabi lomunye ofuna ukuthatha abantu abafaba bayenze ngathi ayisolutho endaweni zakubo, ngoba yikho lapha ile nto yaqala khona.
Kuluke baba Spanda, ubona zani vele sokubhidlikile ukuthi akusalungiseki, kumbe kubunjwe elinye ibandla. Lakho lingabunjwa liyabe siyangaphi akusoze kuphinde iloko
okubalulekileyo kufanele abantu bekuzwisise ukuthi ipolitics esesizenza kathesi kakuseyizo ezamabandla uke washo futhi umongameli emalangeni sithi ukuthi ethi yena brace up for the new we are no longer doing party politics so njoba njilo ukuthi hayi into siyibambe kuhle siyazi ukuthi siyangaphi njalo siyenzani.